sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 Mpandula 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, umunicipal wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli uEmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oyehlukene lowakhe. Abohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso yeUnion Zimbabwe Trust leUSAID ekuqhubeni uhlelo lokumelana lofuba olwe tuberculosis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Umunicipal wakoBulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza idolobho leli lihlanzekile esebenzelana lezinye inhlanganiso zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umunicipal wakoBulawayo ekhala ngokuthi inani lemota zokuthwala izibi ziyasilela, yikho-ke sokubangela ukungathwalwa kwezibi ngesikhathi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqhutshwa yiBulawayo City Council kanye lenhlanganiso ezigoqela i-Environmental Management Agency, EMA, iBulawayo Upcoming Traders Association, iBUTA, kanye leBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, ujonge ukususa ingcekeza ezingamaqhubaqhuba ezitaladeni lemikotweni edolobheni leli. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi ikhangele indawo ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-35, eziyizo ezingcoliswa kakhulu. Umphathintambo wesabelo seBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, uthi ukwanda kwabantu edolobheni yikho okunye osekubangela ukuthi ingcekeza igcwale ndawana yonke.
Abantu baphonga ukuhlala noma ngapi, yikho sokuledoti enje. So bathi bengalandela khonokuyana njengokuhlelwa kwangikhona, iplani yangikhona ukuthi abantu behlale ezindaweni lapho abahlaliswa khona. Kunithi le business iyabangela ndaba le dodi. Lalapha hlezi khona, lapha thengisa khona, ufice kungcolile. Ngifisa ukuthi lo nalowo thengisayo be-practice nje i-sense of cleanliness.
Umnumzana Charles Malaba, umqondisi wezimpilakahle ekhanselini yakoBulawayo, uchasisa ngokubangele ukuthi basungule lolu hlelo.
Ama-streeter asahambeki, sokunuka izibi ziyaphayela, sehluleka futhi ukuthi sikholete izibi on a daily basis. I-challenge yethu kuyukuthi izimota zethu azenele, kanti njalo labantu sebebaningi kakhulu edolobheni abathengisayo ema-streetini, bethengisa lawo contributor ungcola kwedolobho, okusho ukuthi nxa singasananzelelanga umkhuhlane ungaqina uqhamuka. Futhi sikhuthaza abantu ngokucabanga what we call spring cleaning from mhlaka 12 up to mhlaka 16. Singatsho ukuthi nxa senza njalo yiyo vele siyahle sime khonapho uclean. But
unkosikazi Nonhlanhla Hlabangana, isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Upcoming Traders Association, ukhonona ngezibi ezingabuthwa ngesikhathi okuyikho osokudala ukuba kukhanye engani bona yibo abangcolisa idolobho.
Izibi azikholekthwa, yinto yokuqala engizakhuluma ngayo. Uthatha isikhathi eside kakhulu ukuze ukhansile abuye lezimoto ukuzothwala izibi. This ukuthi ibuye, thina sizimisele as vendors ukuklina uBulawayo. Njengoba ngitshile ukuthi thina sithi phambili lobuyalowayo ohlanzekileyo, phambili lobuLawayo obevele enguye obesaziwa. Ngithi phambili futhi lokubambana okwama-vendors ngokuba siyasebenza.
Umsekeli kaMeya njalo engukhansila ka-Ward 1, umnumzana Mlandu Ncube, uthi kuyinto enhle ukuthi abantu bazinikele ngokwabo ukulondoloza idolobho labo lihlanzekile.
Ithi lokho esikubona lapha kuyasithokozisa. Nxa abantu bebuya sizoncedisana ukudobhizibi. Kodwa udaba sitolo ukudobhizibi lelo. Udaba kuyokugezisa umqondo, imqondo wethu lokho esithi attitude towards elite. So siyathemba kuzakhuthaza abantu bonke vini basezindlini. Ngoba lapho uhamba khona kumele ufise ukufana lendlini yakho. Nxa ulobuchapa ngakwakho ungabufaki phandle hlala lapho. So kwesicela abantu bakhe ukuthi hayi asikhuthazene ukudobhizibi.
Umunicipal wakoBulawayo usungule uhlelo lokulondoloza idolobho lihlanzekile lapho anxuse khona abahlali kanye labanye abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo koBulawayo. Lolu hlelo olusungulwe namhlanje mhla ka-12 luzaqitshwa ngolwesihlanu mhla ka-16 Mpandula. Uhlelo lolu lubangelwe ngumkhosi obusuhlatshwa nguZulu ngenxa yengcekeza engamaqubaquba anyanyekayo asegcwele ndawana yonke ezitaladeni zakoBulawayo. Umunicipal ngakwelakhe icele uzivikela ngokuthi ubhekane lodubo olukhulu lokusilela kwezimota zokuthutha izibi osekubangele ukugcwala kwazo edolobheni. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo yeZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono owehlukileyo kowakhe. Umnangagwa waxotsha oJustice Francis Bere, Eric Handewere, Thompson Mabikwa, lo Edith Mushore esithi benza okungaqondanga, njalo omunye wayesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Umshure ngomunye walabo abethula isinqumo sokuthi kungengezwa isikhathi sokuba uChief Justice Malaba ahlale esikhundleni ngoba wayesefikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Lokhu kwacaphula uMnangagwa. Kusenjalo abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 116 abahambise ugwalo olumumethe izikhalazo zabo ngokuhlukunyezwa lokukhahlanyezwa kukaJob Skhala. Labanye abakubandla le-CCC bathi uMnangagwa usehluthune imithethwandaba esenzela ukubhidliza amabandla aphikisayo. UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa wenza santando emthethwandaba.
I-judiciary kumele ibe independent. Akumelanga yena, of course, ule opportunity yokuappointa ama-judge. But siyabona maye sixotsha amajaji, kusho ukuthi uxotsha amajaji angavumelani lezanu PF, angavumelani lezinto ezenziwa nguye. So yikho kokuthiwa usesifaka ku-constitutional peril, because now iZimbabwe kusho ukuthi ayisalandeli constitution yayo eyiyona kumele ukuthi ingabe iya-make sure ukuthi ama-powers aba-separate between i-executive, le-judiciary kunye le-legislative.
Siyabona ukuthi kulabanye asebeyihambise kuMnangagwa ugwalo olujulileyo besithi okwenzakala vele khonapho-ke kwezomthethwandaba kungana kusakhanya ukuthi kuya ngaphi. Lapho sikhala bathiwa hey bail kugcine kujikwa lapha lalapha, ukubona njani konke lokho?
Sesimuva to i-dictatorship eZimbabwe. We are moving away from democracy. Constitutional democracy eyona esijwaleyo enikeza amalungu egovernment ama-powers ahlukeneyo. So i-petition le ethunyelweyo sekuyindlela yamaZimbabweans ukuthi ibonise ukuthi heyi bantu bakithi lana sesifakwe kwindaba e-serious, ngoba singayekela ukuthi sikulungise lokhu kungakayikhatshana. That means-ke kusho ukuthi sizolahlekelwa idemokhrasi yethu, ngoba ama-dictatorship aqala njalo aqala ngokuncindezela amanye ama-branch awe-government. Siyabona lapho ukuthi i-judiciary isincindezelwa lapha, ngoba ma kuyukuthi uMnangagwa sefuna kube la majaji avumelana laye kuphela, then akuseze kube le fairness kwi-system, ngoba kusho ukuthi la majaji every time ma ekhangelane lama-cases uMnangagwa nguye osedecide ukuthi i-case ufuna ukuthi ihambe kanjani.
UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC. Siphinde saxoxa lo Mnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF ngodaba lolu.
If anyone thinks that because of their rank or file in society, the law must spare them, here is a very, very essential qualification of Zimbabwe's democracy and constitutionalism. No one is above the law. We are all equal before the law. That means this director of information, if he was involved in those killings and was responsible for that violence, or if there was is there any reasonable suspicion that it was this director of information responsible for the violence, I would be before the court. And that process does not require the President of the Republic to intervene, because we don't interfere with the processes of the court.
Nxa kulabanye abacabanga ukuba baqhathekile abakhohle bephinde ngoba umthetho eZimbabwe ulandelwa ngendlela eqondileyo. Okwenzakalayo kuveza ukuba kulandelwa isisekelo sombuso welizwe njalo kuveza ukuba kulokukhululeka okumangalisayo elizweni. Akulamuntu ophezu komthetho, sonke siyalingana. Ngabe yimi engungudirector of information kuZANU-PF engakwenzayo konke lokhu ngangisemthethwandaba. Lokhu akufuni umongameli angenele kikho. Angikwazi ukuthi petition le ichoni. Umongameli kalani lokwenzakala emthethwandaba. Angikwazi ukuba uDokotela Mandaza labanye bakhe bacabanga njani ngamanga ukuba imthethwandaba yakulezi nsuku ivalela abanye abantu yekele abenza ubukhohlakali.
And why are we quiet about what the crimes that Dokotela committed? Why are we quiet about people that died there? We are quiet, but you know that people like Comrade Marabasina died there after his house had been burned.
Umnumzana Tafadzwa Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III namhla ukhulumisane lamalunga edale lePhalamende ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sibhodiswa emphakathini. Abezindaba abe-Associated Press bathi lelo lisiko labamhlophe kweleBhilithane elenziwa kungatshona inkosi kumbe indlovukazi. Okwamanje isidumbu sendlovukazi siphunyuzwe eSt Giles Cathedral eScotland kulandela ukususwa kwaso eBalmoral Castle izolo lapha aphelele khona. Kusasa sizathwalelwa eBuckingham Palace esililweni esizakhokhelwa inkosi uCharles III. Sizahanjiswa njalo eWestminster Hall lapho esizabekwa khona okwensuku ezine njalo okuzavunyelwa ukuba sibonwe nguZulu. Indlovukazi izangcwatshwa mhla ka-19 Mbandula. Umongameli Joseph Biden weleMelika ukhangelelwe ukumanyana lenkokheli yakwamanye amazwe ezaba khona emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha lwezempila kahle phansi kohlangothi ole National TB Control bamanyane labenhlanganiso yeUnion Zimbabwe Trust le USAID ukuqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi kunda ngqoba iTB lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba lwetuberculosis ilizwe lonke. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu olwekunda ngqoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba nemukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, leGwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Zibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Beso kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Beso kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela besekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla. abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine. Ukuthi nxa esikhuluma ngayo ordinary TB ngoba isikhathi esiningi iTB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary iTB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezibonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Umongi omkhulu kukhansili yakobulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kuliminyaka.
Uhluphe esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB abaningi abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo 2021 nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangela i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhwehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Hlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi ole-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB, uhlelo lokusebenzelana labe-National TB Control Program ekuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo. Uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezimpilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indlala lokuswelakala komsebenzi sokusenza iningi labantu lehlele engozi mine kobulawayo lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli. Kukanti abanye badobha amaphepha eplastic bawapheke njalo babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Isiphithiphithi engozi mine abantu befuza izimi bephanda-phanda engcezini bedinga ukungabanceda ukuthi baphile. Unkosazana Rosemary Nkomo udobha ukudla okulahliweyo ayikukhuthumezela abantwana bakhe ukuthi badle.
Ngilapha ngisengozi mine ngiyadobha. Angila kudla endlini, labantwana bala kudla endlini, so angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile kho lokho. Ukugula singasaba ukugula kuyini okungayisikho kufa. siyabe singela option.
Umnumzana Mathula Nyoni udobha imbodlela yemithi elahlwa izibhedlela uthi angaze abanjwe imikhuhlane kanandaba ngoba ufana nomuntu ofileyo.
Ukusaba ngesaba kodwa ngingekele ukusaba esiswini ke. Kunzima endlala ukuthi lapho engikhona ngisedotile. Angikwazi ukuthi mhlawumbe kuyangiphetha ngizaqonda ngaphi ngizakwenzani. Uma sengigula senginguwe. Akula nto engayenza ngenxa yokuthi akula lapho engakho. Hayi. Ilizwe lila lisiwa aliko right. Abantu abayi babasiphethiwe kuzizwe. Ha kulungiseki lo. Labo bangakwazi vela kulungiseki.
Kuthi umnyango zakulanto etshintshayo.
Ha kulanto etshintshayo kulo khona kungurigo kwabuya vele kadliwa ka.
Abanye bathi basebenzisa izibi lezi ukulungisa ezinye izinto abangazithengisa zibalethele inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo ngumnumzana Bruce Mlilo yena usebenza ngamaphepha awe plastic.
Yeah. Shisa ngilandela umdaka lwani ishepu liyani umdaka kuze kuphume kube yingozi.
Umdaka lo ngabumba ngiyakuyekela nami kuwome nje okuyo one day kusasa sengivuka nkulu. Kuyabesekuwomi kuyakungasadabula. Nyamazana ngenza wonke umhlobo ezincane ezinkulu impunzi indlovu nami njiyanisa ngemakethi yangkhona ukuthi okuthengwa.
Ineni selakhile engozi mine lanxa kunuka ingcekeza kwesabekayo. Unkosazana Dorcas Banda uhlale kulindawo esemncane sokwendawo oba nabantwana abondla kule indawo.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini. Konoko kokuthi kuthathana kwakhona bekuyakungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yingani yasikhalisa ngoba bayafunda khona but vele bacina bedrophile. Kulezi dakamizwa into ezijiyeneyo abantu abasebezala bebancane. Sebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besisusa ukuthi ngabantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona apha ihlisi yabo kungcono.
Uya phambili umasibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo kulindawo yengozi mine.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini konoko kokuthi kuthathana kwakhona bekuyakungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yingani yasikhalisa ngoba bayafunda khona but vele bacina bedrophile. Kulezi dakamizwa into ezijiyeneyo abantu abasebezala bebancane. Sebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besisusa ukuthi ngabantwana bayazuzela indawo enjenge-boarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khatshana lakhona apha ihlisi yabo kungcono.
Ugatsha lukahulumende lubona ngokugcinwa kwemvelo lokuhlanzeka kwayo abe-Environment Management Agency EMA balile ukhuluma ne-Studio 7. Ebantwini bengozi mine bathi okungezi kufa kuyini njalo akula nkwali eyaphandela enye. Ngimele Studio 7 engozi mine koBulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela koBulawayo kodwa lokho kungakalungisiswa udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Kulabantu abathi yibo inkosi yoqobo omnumzana Stanley Raphael Khumalo, uZwidekalanga Khumalo, loBulelani loBhengula Khumalo. Embuthaneni wangomgqibelo bekulo Zwidekalanga loBulelani. UChris Gande oweStudio 7 ubuze isikhulumeli sika Stanley Raphael umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni, uphandle kukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo. kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kube kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la ku PZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sagithi samandebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha yabo
umnumzana Greater Vodloza Sibanda isikhulumeli sika Stanley Raphael bekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo Live talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okubekwa kwendlovukazi Elizabeth yakwelengilandi. Sike sizweni umculo we Black Mambazo othi abantwana.
Thina singabantwana abancane labo.
Abahlala
abantwana bavane mama uyithina la abantwana bavane mama uyibona abantwana bavane bakaNkuluNkulu uyibona abantwana bavane bahlale tempelini mama uyizole Singalo zikaNkuluNkulu
abahlala ethu
siyababona abantwana bangana abahlala ethu ngini bo
abahlala ethu
uyiba abantwana mama house abantwana mama
abahlala ethu
uyibo ba
abantwana abahlala ethu
usizi
Usizi, usizi thina,
usizi emhlabeni
mama,
ulele mama,
usizi thina,
usina, usizi madodzi, obasiyeluswa
yezwa, usizi thina, usina,
mntwana kaNkuluNkulu madodzi,
usizi
mama,
usizi thina, usina,
abantwana bancana bahlale
thizi
mama
sizwe thina
sizwe uswa imvana
bayana
sizwe iqembu lodumo ele Black Mambazo lisipha ingoma ethi abantwana singeke hlukani sihlobo othini sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela Umansipala wakobulawayo sesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezichiyeneyo Ukuxotshwa kwabahluli abane uMongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudala inkulumo. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi sizibonane njalo kusasa ekuseni ngo-half past six.
7 kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.